sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani mthwakazi omuhle lapho lengali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 17 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhathazwa ngembiko yokuthi kulesizalane sakwele Bhilitane esike sekithekelela leli dolobho silomkhuhlane we-coronavirus ekuphindeleni ekhaya kwele-Bhilitane.
Sebecabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala amakampani for some time, ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo.
Baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele-South Africa kulandela imigoqo enzima eyaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Enelento ma ungasasebenzanga awuhole, ngapha irent eating khona pheceleni, ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni Papa Fields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abahlala edolobheni leVictoria Falls bathi bakhathazekile kakhulu ngembiko kahulumende yokuthi kulesizalwane sakwele Bhilitane esethekelele leli dolobho mhla ka 7 kulinyanga esesitholakale silomkhuhlane we-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo uthe isizalwane seBhilitane lesi sihlolwe sabanjwa umkhuhlane lo ngemva kokuphindela elizweni laso mhla ka 10 ngeviki edluleyo. UBadaya Moyo uthe yena bonke abahlangane lesizalwane sakweBhilitane lesi bayacelwa ukuthi bayebona odokotela. Abazi ngokwenzakalayo bathi umuntu lo wagula esefolosi wabizelwa udokotela kodwa bamtshela ukuthi wayehlutshwa ngamaphilisi oqhuqho imalaria ayiwanathile. Kodwa ukubanjwa kwakhe lumkhuhlane eNgilandi sokuthiye iningi lizibuza ukuthi umsebenzi wokuhlola igciwane le-coronavirus elizweni ungaba uqhutshwa ngemfanelo yini kumbe kukhona okungahambi kahle. Umoyo oveze njalo ukuthi kulomuntu ovele kwele China izolo, lomunye ovele eBhilitane abahanjiswe esibhedlela seWickens eHarare ekufikeni kwabo ngoba imizimba yabo ibichisa ukwedlulisa amalawulo okuhambelana lezibonelo ze-coronavirus. Wengeze wathi kulomunye njalo ohlala koBulawayo osezifake endaweni efihlekileyo ngemva kokwamukela imbiko ethi udokotela wakhe weSouth Africa ambone ngeviki edluleyo uke wabamba isigulane esilegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi odaba lwesethekeleli seVictoria Falls, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume othi akusela kuhlaliseka kuzulu wedolobho lakhe elihlezi livakashelwa ngabavela kumazwe aphethe agoqela abangaba belegcikwane leli.
Udaba lolu lusitshiya si-exposed njengelizwe. Lusitshengisa ukuthi singaba sesilama cases awe-coronavirus elizweni kodwa kuswelakala ama-facilities awokutesta. Uhulumende kala capacity, kala mandla okuvikela, let alone ukuhlola leli gcikwane. UZulu wasefolosi ukhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi ngani ngoba sithiye abantu emphakathini bedidene amakhanda. Lokhu kusitshengisa obala ukuthi Ilize letu alila mandla, alila ziqwanga kwezempila kahle ukuze livikele uzulu emkhuhlaneni lo osukhathaze umhlaba wonke jikelele. Inkinga esuka sibe layo njengesizwe ngomo ukuthi thina ngokwethu njengelizwe siyehluleka ukuholisa nje odokotela lamanesi imali eneleyo ukuze baziphilise labantu babo lezimuli zabo. Siyisizwe esidubekayo, asila mali, asila mshina, asila thando njalo. Silisizwe esibuswa hachi ukukhokhelwa. Abantu abakhona kadese elokuzenini government kaso bakhokheli ngabantu abasibusayo. Sibuswa ngabantu abashaya isifuba. Sibuswa ngabantu abazigqajayo ngokwakha amamotshari. Can you believe it? Sibuswa ngabantu abacabanga ukuthi kufanele iningi labantu life kumbe libe kwabafileyo. It's unbelievable. Yikukhuluma kuka Emerson Mnangagwa khonoko. Ilizwe elifisela amanye amazwe okubi ngomkhuhlane lowo. Sisebunzimeni bakithi.
Uzulu wefolosi ongaba ekhathazekile ngesehlakalo lesi ungathanda ukuthini kuwe?
Amazwe engatshiyela umphakathi ukuthi ngidikini lonke mthwakazi omuhle, asithembeleni enkosini, sithembeleni kuThixo njalo sihlale sihlanzekile, sigeze izandla masivele esambuzini njalo singabi phakathi kwabantu abaningi nxa kusenza si-avoid ama-public gatherings, lama-gatherings aba labantu abaningi. Engxenye kungasisiza lokho, but ukuthi sithembele ku-government yethu ayila power, ayila capacity, ayilawo ama-facilities, sesithembele enkosini kuphela.
Khona sizwa kuthiwa inani lezethekeli selehlile okuyinto esiphazamisa umnotho wefolosi. Yebo kunjalo yini?
Ama companies aku sector ye tourism sebechabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala ama company for some time ngani ngoba akusela ama tourists abuyayo. So yinto esihlukumeza abantu kakhulu kwedlula konke lokho.
Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho le Victoria Falls, bexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Lokhu sikudabalunye, baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imithetho lemigoqo enzima kakhulu emenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kumizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izethekeli ezivele emazweni adume ngecoronavirus abalisa i-Italy, German, Spain, Iran, South Korea, China, United Kingdom, the United States azavunyelwa kwele South Africa. Umongameli Ramaphosa uthi abakwamanye amazwe abasanda kuvela kula mazwe labo abavunyelwa ukungena kwele South Africa.
We have decided to take urgent and drastic measures.
Sicabange ukuthatha amanyathela aphuthumayo futhi anamandla ukuze silawule lumkhuhlane, sivikele abantu belizwe lethu.
And on our economy.
Kodwa ke osokwethu sabanengi imigoqo enqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa okuyinto uhulumende athi iza kwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukugada imchova, amabhasi lobisitimela kuzavunyelwa kuphela kulabo okulesidingo esikhulu ukuthi baphume ezindlini nxa kungenjalo umuntu kufanele ahlale phansi. Sizana seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi impilo iza kuba lukhuni.
Kuzasihlukumeza kakhulu ngoba siba lezifo okumele noma nakanjani sihlanganyele sihambise izidumbu ekhaya. Siyangena amasonto njalo kuzadala sihlukumezeke ikakhulu emsebenzini ngoba sihamba ngamatekisi. Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha irent eating khona pheceleni. Ngakho kuzosizimela impela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi bali imigoqo le isinda kangakanani ngokakathekile ukuthi zonke izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilandele.
Kodwa ukuthi silandele izimiso lezo singahlangani inani ledlula ikhulu. Sibuye futhi sinazilele ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile ikakhulu kugeza izandla, ukusanitizer nakho konke izinto okuthiwa sizenze ukuthi sizame ukuthi siphephe kuleli gcikwane elikhona.
Imbuthano yabantu abedlula ekhulu layo kayisavunyelwa. Sekukhuthazwe njalo uZulu ukuthi ekele umkhuba wokuxhawula njengoba kungenye indlela legcikwane elithelelwana ngayo. Kule mingcele njalo edlula amathuma amathathu ezavalwa kusitsho ukuthi abakwamanye amazwe sebezangena nzima kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi ukwenqatshelwa kwenhambo kuza kuba lusizo eZimbabwe.
Ngokuvala kwalezo ngihambo ngibona ngani kuzoba ngcono kakhulu ngoba bebezabuyela ekhaya abantu abaningi sebephethe imikhuhlane ezofika ibulale abantu ngoba uhulumeni weZimbabwe ukhanya akazi ukuthi kumele aqalephi ngoba ungumyanga akanalutho akamotshi into zonke. So ke lokhu kukaRamaphosa kubonisa ubukhokheli.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyiswa Sinkala ukuthi azabe eZimbabwe bebelungiselela ukuyadlala ikhefu lephasika ekhaya ukuthi kuhle bengahambi okwakhathesi.
Abaningi balungiselela ukuya ekhaya ngaleso sikhathi kodwa benginesicelo ke ukuthi kulabo abangakhona ma kungaba khona ukuthi lihlehlise inhlelo zenu zokuya ekhaya ngoba lumkhuhlane ukhona njalo futhi kulobungozi ma ungabhebhetheka uyefika ezweni laseZimbabwe siyakwazi ukuthi akulalutho akungabi khona ukuthi mhlawumbe siphikisane lalokhu kodwa sizameni ukusebenzisana.
Imigoqo elandela ukukhwela ngesiqubu kwenani labantu asebegciwane le-coronavirus kwele South Africa bona asebefika kwabangamachumi ayisikhombisa. Ngelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 bese luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisandukwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukwengena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele singakakhangele zivela kwamanye amazwe ke sikhangele sithi thina lilalele ke emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle emzimbeni osekubangele ukuthi engayi emsebenzini. Leli phephandaba likhulumele sikhulumele sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba othi mpela uChiwenga kezwa kahle kodwa usengcono njalo wengezelele esithi ikugula okwenze engaye embuthanweni obuseplazini likamnangagwa eKwekwe hathi kade sekukhulunywa zintatheli zindaba ukuthi uChiwenga kayanga ngoba esilwa lomnangagwa. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi umkakhe uMary Mbayiwa kakho esimeni sokondla abantwana babo abathathu. Leli phephandaba lithi igweta likaChiwenga belisemthethwani ndaba izolo lapho elithi uMbayiwa kangeke enelise ukondla abantwana ngoba engohlezi efuna odokotela ukuthi bemlaphe abathathu abagoqela lowengqondo. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona nge-WhatsApp unombolo ezithi 202 465 0318.
Salbonani ku Studio 7 nakubalaleli be Studio 7 okhulumayo ngukhalisto moyo. Ngikhuluma ngise South Africa, Gauteng. Ngithi mina njengoba sise wesave nokungaka kwaleli gcikwane selingenile abafowethu nengane zethu siyacela ukuthi abantu baziphathe kahle nabazali bethu ngoba liyingozi leli gcikwane okubuhlungu ukuthi abantu abakali nanzelele ukuthi uma selifikile emuntwini leza njani kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi kulula kwesinye isikhathi uma abantu sebekunanzelele ngoba umuntu uma sekumbambile uyakwazi ukuthi aphuthumele emtholampilo kodwa uma ngabe kungakazakali ukuthi lenza kanjani uma selifikile abantu bengagcina belimala ngenxa yokuthi bezitshela ukuthi maybe ngamaflu maybe imkhuhlane nalejwayelekile umuntu ashone nje so abantu kubalulekile ukuthi uma bebanjwa imkhuhlane bagijimele emtholampilo ngoba asisakwazi futhi abantu baziphathe kahle bengahambeli kakhulu endaweni ezigcwala abantu njengoba siyakubona kuyenzeka emazweni amaningi uvalwa imidlalo efana neyebhola nezikolo ziyavalwa besenzela ukuthi kuvikelwe leli gciwane lingaspread yonke indawo noma nje besingakezwa okuningi ngaselizweni lethu iZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi malingasihlasela ngale ngakithi kuzoba nzima njengoba sivele sisenkingeni yokuthi sinokuwaswela nje ama-tablet abantu noma ekhona ayabedula abantu bayahlupheka abasebenzi abanye abantu ngale isimo sangale sinzima
liyatshona liyatshona basangazi lomthwakazi siyabonga bakithi ithuba leli ngibonga umbono wekhanseli yakobulawa emgoni ukuthi babe lesicelo sokuvala amadili lawa akade ifuzabe khona ungakaqhamuka umkhuhlane yikho lusizi ngoba kangazi ukuthi ikhanseli mhlawumbe ibile zuzo ethize ku-trade fair yilikho lapho esingazwa khona ubuhlungu ukuthi hayi ikhanseli iluze imali ku-trade fair eminyaka leminyaka nxa kuthi kulenzuzo abayitholayo kumbe bephongukuqhuba iminyaka yonke i-trade fair kungala zuzo nxa kuthi akula zuzo hhayi angeke sayikhalela bese ngisithi i-independence yona vele kasikhulume ngayo thina bakamthwakazi vele kasikhulume nge-independence bekuvele kulidili elibuhlungu phakathi kwethu ngoba asilamandla okulimisa ngasilamandla vele ngasilichithile idingani kobulawayo thina abantu bakomthwakazi kobulawayo kasilanto okuthiwa yi-independence lusuku lwezanu-P F olokukholisa bejabulela ukunqoba kwabamandebele ngoba abanqobanga amakhiwa amakhiwa iyanqoba amandebele iyanqoba amakhiwa bona banqoba amandebele bawabulala bathokozelela inkululeko yabo yokubulala amandebele angu-20,000 yikho vele into okuthiwa independence kasilayo ungeza umuntu esindebeleni ekhuluma ngakho nje uyabe yisikhothamali into okuthiwa independence vele kasilayo asila qha thina silamalanga osizi ukuthi abantu bezano bathatha umbuso bayiqhutshezwa umbuso ukuthi basibulale babe sebefuna ukuthi sithole sidide labo sithi sikhululekile cha yikho sifisa ukuthi nga bayazwisisana nokhanseli bengabisi idili labo elenkululeko yabo ithi mhlana liphelayo abantu balisale benjenwa umkhuhlane kungela nto ezabelapha ngoba lokhona ukuthi kuthiwa kulo muntu oyelatshwayo kuthiwa sesilungile lilungeni lilungiseni imibheda le mochari ngoba phela ukuthi ngalithi uhulumende usezimisele selungele umkhuhlane lo nxa usiza kulo muthi bani akula ngisho lo muthi esesiwuzwile kuthi ukuthi kulungisa imibheda lezi mochari le mota zezi mochari yikho kulungisiwena yikho besicela ukuthi sibili ngalokho bayakuzwisisa bamisa amadili abo nxa afune bona ukuthi idili lakhe angeke ledlule ngayingcono yelezela khona le lapho kule ndiphinde esikolo ngapha ngeli imiqotho vele kasilanto ekuthiwa yindiphindesi ngiyabonga bakithi
hatshi uminista umchinguru uphambanise kakhulu kakuthi kukhuluma komuntu ongumama othethwe ngupasta umuntu othethwe ngupasta ngumuntu olozwelo umuntu olokhangelo oluphambili lokho kuthoyo umama umchinguri akasatshengisanga vele ukuthi eZimbabwe sihlakaniphile setshengise ukuba thina eZimbabwe kasiyazi into esiyenzayo
Salibonani basazi nabalaleli ku Studio 7 okhuluma ngoThabani Ndlovu esigabeni sasemaBlawini eMatopo ngaphansi kwaNkayana uSebhu. Bengicela ukuphendula usisi uCaroline Moyo lapha yana ku audio yakhe. Mina engakusho sisi ukuthi angikho sure but ngiyazi ukuthi mhlambe ukhona ngabe sethelelekile eZimbabwe ngeCoronavirus ukuthi thina ungabhekile izwi lethu ngathi lisemuva. Lisemuva mpela, lisemuva kakhulu mpela edabeni lokukhulunywa ngecoronavirus leyo. So ngiyakwazi ukuthi khona ngabe selawo lowo mkhuhlane but i-government ibukeka sengathi idonsa inyawo mpela ngoba ifini lokwazisa abantu ngalo mkhuhlane ngathi vele nje hayi indaba nje abangayiphathiwe. So ngiyaxwayisa kakhulu futhi labafowethu abala e-South Africa. Bengisemall namhlanje ngibona nje be-sprayer besenza nje yonke into yakhona leyo lathi sigeziswa nje izandla laphana masingene e-mall. So ukuthi lo mkhuhlane lo izwe la South Africa lubheke ngeselibanzi so besicela ukuthi la kithi ezweni lakithi kube njalo.
Siyabonga yoke amazwi enu balaleli bethu eliwathumela ngapha nge-WhatsApp lingakhohlwa ke ukuthi liyenzeke amazwi enu abe mafitshane. Siyabonga. Okwamanje ke lesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Umkambo wemali uqhubeke usiwa ngamandla ukubangela ukuthi uMongameli Donald Trump laye aze avume ukuthi umnotho usonakala. UTrump ubengavumi lokho esithi kuyedlula kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo umkambo lo ulokhu uwohloka ngamandla. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yegcikwane le-coronavirus eselivalise amankampani amaningi labangela ukuthi imisebenzi eminingi ingaqhutshwa ngemfanelo. Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni ye-Barberfield ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ndadi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders ikhuphe umbiko isola kakhulu umsindo obekhona enkundleni ye-Barberfield lapho iqembu lebhozo ebelidlala khona leli FC Platinum kumncintiswano we-Castle Challenge Cup. Kube labalandeli abadale ukuba umdlalo umiswe okwesikhathi eside ngoba sebengene enkundleni bejikijela amapholisa ngamatshe kanye lensimbi esetshenziswa nxa kuthelelwa inkundla. Kumbiko wakhe umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe uthe ukwenzakale ngomgqibelo akuphi isimo esihle ngomdlalo wenguqu kweleZimbabwe njalo kulakho ukuxotsha abasekela amaqembu ngemali. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League layo isikhuphe umbiko isithi izethesa iqembu le-Highlanders icala ngemva kwezehlakalo zangomgqibelo. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu lizasebenza gadalala ukuze liqedele imvukuzane yobudlwangudlwangu.
Njengeqembu le-Highlanders lokudana kakhulu ngesehlakalo esenzakale e-Barberfield Stadium, sathanda ukuthatha leli thuba ukubana sikhulumisane labalandeli bebhora ukubana hayi ubudlwangudlwangu abusizi ebhoreni ngoba kuyenza ukuthi vini laba bafuna ukusponsor lalaba bafuna ukuba ama-partners bahambele khatshana. Thina njenge-club sasebenza gadalala kubana sibone ukuthi siyaphuma lama-strategies azakwenza ukubana kungaphindi kwenzakale okunjengalokhiyana okwenzakale ngomgqibelo.
Iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo ye-Castle Challenge Cup okwesithathu iminyaka elandelana ngemva kokutshaya le-Highlanders nge-2-0. Njalo umdlali walo elimthenge lonyaka uSilas Songani nguye olitshayele emambuleni kabili. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMark Harrison uvumile ngemva komdlalo ukuba iqembu lakhe likhulelwe ngele-FC Platinum.
All the work we've done through pre-season so far.
Indlela esidlale ngayo ithene kakhulu lendlela esidlale ngayo kumdlalo elandelwe yulo esibudlalele iqembu le-FC Platinum. Bengicabanga ukuthi konke kuhamba ngendlela kodwa umkhulu umsebenzi esibhekane lawo ngoba phakathi kwabadlali bethu bangaba babili kuphela abangaphakamisa isandla bethi basiqhaza ngendlela abadlale ngayo namhlanje.
Iqembu leLendazeli FC Platinum yodibana kufinali yeCastle Challenge Cup ngoba ele FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi nyakenye, ikanti ele Highlanders lona yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Lo mdlalo obutshengiswa ebulenjini kuCastle Facebook elenhlanganiso yePremier Soccer League, njalo iziphathamandla zalenhlanganiso zithi ububukelwe ngabantu abedlula izigidi eziyisithupha. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
A friend of mine to help me.
different colors, one people. Yes, ngayihlukana umbala kodwa singabantu banye. Ingoma kamuyi silakidube sigubela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Singalalela njalo ezinye indaba ntambama ngo-past 7. Kumbe kusasa njalo ngo-past 6 njengokutsho kwami phambilini. Hayi kuba kahle sinye. Ngesuka libe lelanga elihle.